Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga.
Hello Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ukufa abantu abalichumi lasithupha engozini yokungqikilana kwemota enkulu yohlobo lwe-UD truck lemota encane yohlobo lwe-Mercedes-Benz emgwaqweni osuka e-Bite Bridge usiya eMasuingo.
Idale labesifazana ebandla lezanu PF Women's League libikwa lithelifuna ukuthi unkosikazi Grace Mugabe abe umgcini sihlalo walo.
Umongameli Barack Obama wele Melika uthi amazwe abensundu alakho kungaphumeleli kangako nxa inkokheli yawo ingasathathanga amanyathelo okuvimba umkhuba okungathembeki owe-corruption.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kufe abantu abalichumi lesithupha engozini yokungqikilana kwemota enkulu yohlobo lwe-UD truck lemota encane yohlobo lwe-Mercedes-Benz Sprinter emgwaqweni osuka e-Bite Bridge usiya eMasuingo lamhlanje emadabukabusa ngehola lesithathu. Abalichumi lanhlanu balaba bantu bahle bafela khonapho kwathi umchayeli we-truck ufele endleleni esiwa esibhedlela se-Bite Bridge District Hospital. Inani labalimale kulingozi kalikaziwa kodwa iningi labo libikwa lisiwe esibhedlela ezithi esibhedlela seNishuro Hospital eMasuingo kanye leseBite Bridge District Hospital.
Idale lamakhosikazi ebandla lezanu PF Women's League libikwa lithe lifuna ukuthi unkosikazi Grace Mugabe kumele abe ngumgcinisihlalo walo. Iphephandaba lethe Sunday Mail lithi ngumgcini sihlalo wedaleleli unkosazana oPhamuchinguri nguye okhokhela umkhankaso wokuthi unkosikazi Mugabe athathe isikhundla sakhe. Ngesonto kube lomkhosi wokunanza ilanga lokuzalwa kukankosikazi Mugabe endlini yakhe yokugcina abantwana eMazowe lapho amakhosikazi ebandla lezanu PF agcizelele usekelo lwakhe. Kodwa umsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru ubengekho okwenze abantu bacabangele ukuthi uzondile ngoba engafuni ukuthi unkosikazi Mugabe athathe lesi sikhundla. Kodwa iphephandaba lethe Sunday Mail lithi akusilo qiniso lokhu ngoba unkosikazi Mujuru ubebambekile. Kodwa ingcwethe ecubungula izombusazi womnumzana Max Mkandla utshele iStudio 7 ukuthi kukhanya umongameli Mugabe efuna ukuthi inkosikazi yakhe imelame kwela kusasa.
Uhlupho lukhona phambili laphana ngama positions ukuthi yagcina emingaphi etheni. Very recently kathesi nje ukwakhupha amanye amazwi lapho ukuthi abantu abarephayo nabo kumele bethene la. So inkokheli enjalo kuground lapha sithi thina yena ebe nguye president welizwe aku qacile ebantwini ukuthi kuyacela kusuka nenye ingozi. Njalo khona bekuqondile okwenzela ukuthi ama-functions la ngabe khona ekamjuru nekamnankagwa ife i-function liyana. Ilizwe liye phambili ngani ngokulungiselela umkhono mwalo ilizwe sesalithatha. Okudingakala ukuthi khona kutholakala imisebenzi. Le mali yelizwe ibe khona uphawu lwesizwe iyimali yakhona lapha athi imali lezi eziningi-ningi lezi.
Singathi nxa sikhangele imbali yelizwe ukubana ilizwe lilungele na okwakathesi ukuthi kube lo mkhokheli onjengoGrace Mugabe ongumwesifazane.
Ngehistory yelizwe leli ukuthi labuya njani singatshelana amanga kumbe ukuthabisana. Lokhu kuyabe sokufanele nokutshela abantu ukuthi khona belala ubusuku bonke bedrive amagoleti bengomama. Ilizwe leli omama siyabahlonipha abakhokhelele enhlelweni lapha abamele bekhokhelele khona. This gender issue leyi khona lapha e-Africa sibili ye ukhona umama omunye okhokhelelayo kwemali yamazwe khona lapha e-Africa lapho ngimaziyo. But leli yilizwe elabuya ngokuthiyeneyo asikuqakathekisenini khona leli lizwe lilamasiko alo. Leli lizwe lilendlela yazo yokuthi khona abantu baphilisana njani. Singatshelana amanga lapho ngokupromota into kuthiwa i-gender issue lapho sokuphokanyazani ilizwe leli sokumele ukuthi khona liye kuso ngumuntu ongumama. lokho ngiyangiboni mina kusenzakala lokho.
Lo ke ngumnumzana Max Mkandla, ingcwethe ecubungulayo zombusazwe, bekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.